sokuyisikhathi sembiko yenu.
Linjani balaleli be-Studio 7 lapho elikhona ngezindawo ngezindawo? Libingelelwa yimushansha mahlango sebuthwana Francis Thawuni ekhambingela umama nanhlanhla lonkosikazi umampofana lendevula lapha nsathulani lomaluma umpholu ngwenya lojabani ngwenya lonkomo RJ ngidiseliqedile kulima yini ndakuthi salima ukuthi ngiyabonga yimushansha mahlango sebuthwana Francis Thawuni. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C ibothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina ayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yinye. Iyali 3C. Nanku iphiwe ama-40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizano. I-3C isithengisile sekuyi-one party state izalo ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngitsho. So a-3C selithengisile ke. Ayi bonani okunye, bonani omunye umuntu. Ayi kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi kulo chamisa, ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngifana nenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithuzi hayi uzifananela ngifana nenkomo nje hayi funa nomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala lumncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu. That is why abantu bake vele sebesiyajoyina izalo sekuyinto yini.
Kuluma losanda kule Botswana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesapotwa ngabantu abathi uhulumende urayithi mayenika amaphalamenti imali, kodwa mina ngokubona kwami uhulumende kakho rayithi ngokunika amaphalamenti, ngoba vele bona amaphalamenti abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhatshelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owohulumende wabo. Ngabasebenzi umsebenzi ngabavumanga ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola la imali yale abayinikweyo yona leya kuthiwa bayibolekiwe ngasokubolekwa lokanangokusela futhi obunye obenzakala ebavala futhi bengasebenzi umsebenzi abayiwo bawuqhatha bamele abantu, but abantu akukhanye ukuthi babamele ngani ngoba kathi ilizwe liyahlupheka kusela kaliqiniso amaphalamenti ukuthi bakhulume iqiniso betshela yena uhulumende wabo ongumnandakwa ukuthi lokhu kurong lokhu akurong into abayimeleyo abakuqhashelwa, but bayakwehluleka abasebenzeli bantu ivina le mali loba beyibolekile akulanto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthi ithebe lezimo zalo ukuthi bayibhadla kube nzima futhi kanti bese bebona ukuthi vele bayahluleka amaphalamenti angikhona. Imigwaqo abahamba kiyo khona bebese emaphandleni ayithambeki labo mhlawumbe oba ngophalamende uthiwa umelene zemgwaqo wathi wathi akula mgwaqo asazi ukuthi abemele ukuthi imigwaqo ningekho. Imali ezibabhiningi le mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo, kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umomo umi kahle. Hayi abantu bepinda bengakhali kakhulu, abantu bepinda bengakhali kakhulu izano lama-strategies amaningi. So osibanda bathola iloni ye-$40,000, then babe banikeza imali $40,000, kodwa wena just a human being wahamba usithi uyadinga iloni uyayincitshwa, noma ungathi udinga iloni ye-$1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayeze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo. Bonke ama-MPs athola imali, bona babheke emalini yena leyo abalokuzekiyo abayitholileyo. Waqalisa le nxushunxushu, then you can't speak too much ngoba lwana umuntu uzathi thethe imali yami. Uyabona bathethe imali yobusela, phela imali yobusela le.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngithanda ukulibonga ngenhlelo zenu elisinika zona indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso. Hhayi, phela amanga wezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawule obakuqala ukuza ubaba uGawule esola ibandla lakhe lezano PF futhi into eliyenza usibile hayi imbi kakhulu imbi eni futhi khonapho ukuthi kunjalo izani ivele yasibulalela abafowethu into yokuqala okwesibili yasibulalela umkhono okwesithathu isibulalela ilizwe dethi sinje sabantu abantu baphethe kwamazwe ngenxa yezano PF mina ngisakhamisa ekhathi park lapha lapha sithwele ezinye ekhathi park mina nde over 12 years ngihlalapha ekhathi park akula ntuthuko kuthi ngingabona abantu bezanga khathesi ubaba ujoseph chulu onguye usosiphatha amandla wekhosonti yami nami bayala ukuthi bakuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabo abazenzayo kabafuni ukubuya lo council wakithi dragging its feet kabafuni ukumele egcikeni ama-bills are very high pho banje bathi abantu bathini umela kuvele sebesidlala izani kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izibe ezikhona kulindlule sizithanyelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona uJB la ubekhona lokuthiwa uJB qhalaqhala ezanu p ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzabavisa bazokukhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzile kwizakhamizi ekhathi park kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kati funi umuntu oza ukuthi khona ulibandleli le bazothimela lapha thina sifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamizi lapha ekhathi park kazifuni iphathi lapha sesithwele nzima sithwele nzima lapha ekhathi park lapha ngiyabonga.